Inyangi lezakhamizi zeMandebeleni bezisethula amazwi enduduzo kumdeni wendlovukazi yaseNgilande esitshonile zisithi kuhle ukuthi wake wethekelela umthwakazi njalo kulendawo ezithile ezibizwa ngegama lakhe. Owayengumsekeli kamongameli kuhulumende womanyano unkosazana Thokozani Khuphe ukhala lemuli kandlovukazi.
Namhlanje imuli yeBritain iyehlelwe liyezi elimnyama ngokulahlekelwa abakwenzwe nguQueen Elizabeth II. Ngithanda ukuthi ngilethe amazwi awenduduzo uKing Charles III ngokulahlekelwa abakwenze indlovukazi umama wabo. Ngisithi mina silefaka emthandazweni ngelethemba lokuthi uKing Charles III uzaqhubekela phambili ngomsebenzi othiwe ngumama wakhe. Iningi besilalele sisizwa imsebenzi kaQueen Elizabeth II bekhuluma bengikhona ngale eBrithani. Silifake emthandazweni sisithi uNkulunkulu kabe lani.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uthi undlovukazi kalale ngokuthula loba nje wabhidliza ubukhosi basezwekazi labensundu ele Afrika.
Ukufa kukaQueen Elizabeth waseNgilandi kushiye kungasinikanga impendulo ekuhlanganisweni kwamazwe la omabili phakathi kwelizwe likamthwakazi lelizwe laseZimbabwe elahlanganiswa ngo-1923 ukudilizwa ukubhidlizwa kobukhosi bethu iBritish South Africa company ngo-1893 ngenkathi beyingena kulona leli bezothatha bebhidliza ubukhosi bakithi. Kuthiye usingenayo impendulo yokuthi aluba esiya kwayiseemkhulu kuyokwelusa amadada elungise lolu daba lobukhosi bakithi.
Osakhulayo wakobulawa inkosazana Nokuthula Nxumalo uthi ubengayazi indlovukazi kodwa ugogo wakhe wayemchaza njengomuntu olenkethabe chavi.
UQueen Elizabeth angimazi, ngamuzwa ngogogo wami ukuthi wayelenkethabe chavi. Wafika lapha eZimbabwe evakashile, ogogo kuthiwa babegqokiswa amagloves ukuthi bembingelele kuthiwa bazangcolisikhiwa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi kalale ngokuthula undlovukazi kodwa esola ubudlelwano bakhe lomuyi uRobert Mugabe owayengumongameli weZimbabwe.
Hayi, sithi esintwini thina umuntu ubukwa esefile, kulutshwane esingakubuka nguQueen ngoba wapha uMgabe inayithuthu ngo-1994 ngemva kokubulala amaNdebele angu-20,000. So kwakungani uQueen uyabonga ngomsebenzi omuhle uMgabe obenzele wona. So uma esetshonile namhlanje kusinika ke ithuba lokuthi sibuke izenzo azenzayo, sithi uhamba nje namhlanje ujoyina umntanakhe wayelomoya omubi. Yena-ke wambonga ngokumenza uNaidi.
Olola amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi undlovukazi uwephulile amalungelo oluntu wangajeziswa.
Isilele indlovukazi yaseBritain uQueen Elizabeth II, indlovukazi eyakhona kubana ilondoloze ubukhosi bakibo iminyaka yonke leyi, yabenza yaba ubukhosi obuqinayo nje lowo buhloniphekayo kuzizwe zonke. Kodwa ngapha kithi kwele Afrika wenza ulunya, wamekusho ukuthi ubukhosi bakithi abuphinde buvuke, uyabuchitha. Sibona ngendlela achitha ngakhona ngocuku ubukhosi bukamzikazi loBhengulala, abantwana bakhe wamekusho ukuthi uyabaphosela kude ukuze ubukhosi bube nzima kubana buvuseleleke kithi. Kwakuyinhliziyo embi lolunya. Simbona even la ngo-1980 soon after independence kusuka leGugurahundi amaNdebele ebulawa ngochuku olukhulu kakhulu. Sabulawa singamaNdebele, sabulawa ngeGugurahundi, sibulawa libandla lezanu-PF lokukhokhela kwakukhona ngaleso sikhathi. Simbona uQueen akulanda ayenza aye kuphakamile ngokuba vele wayevele elokuba esaba ubukho ele kwesesaba isizwe samaNdebele. Okuthi manxaxa sivulawa ayikubona kuyinto enhle uthuko olungaka khona sasabela ukuthi singacina sivusile ubukhosi bethu. Ngoba anxa sibona isizwe lesamaNdebele yiso sodwa esakhona ukubana siyangise ibutho leBritain ngokubana balithaye balinqobi. So akubuhlungu lakibo abantu besilungu nabantu abamhlophe kabakhohlwa basibambe leso sikhili kodwa wasekithi noma sesibulawa sisizwe samaNdebele sibulawa ngigugrawundi ibandla lezanu-P F kazange enze any action wasekela bavulawa ngendlela ebuhlungu ngapha i-independent space isitholakile okwaba yinhliziyo ebi uQueen ngabe ebi abanye bemkhalela yebo kambe umuntu vele uyakhalela nxa esiyela nxa demuvi kodwa izinzwa khe zibefuze ezivezwe wazange siphathe kuhle thina amaNdebele kuleli lizwe uQueen azange senzele kahle wasenzela kabi wayekela bavulawa igugrawundi azange enze action after independence.
Umqoqi we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi ukhala le muli kaNdlovukazi kodwa emsola ukuba waba ngomunye wenkokheli zomhlaba ezathula zwi kusenzakala isiga sombhuqazwe weGugurahundi.
Kwenzakale eNgilandi kuyadanisa kodwa yena ubesekhulile. Kuqala laba abantu beNgilandi leCommonwealth laloba ehambile abantu bekholwa ukuthi ngesikhathi kusenzakala umbhuqazwe kwakulesandla okwakuvuza ukuthi bekwenze ukuze kumiswe kodwa sifikalale ngokuthula.
Umongameli Emerson Nangagwa laye wethule amazwi enduduzo kumuli kaQueen Elizabeth. Umphathintambo wakobulawa inkosikazi Judith Ncube yena uthi iNdlovukazi ibuse kuhle njalo bakhala le muli yakhe. ELeNgilandi laba lobudlelwano obuhle leZimbabwe lithola uZibuse wathumela lendodana yakhe uPrince Charles enkosini wakwamukela uZibuse ngomnyaka ka-1980 kugqitshwa impi yenkululeko. Okwenza inkosana iqhubeke ngobungane bayo lomgabe yaze yanxusa lasemtshadweni wayo loCamilla ngemva kokubhubha kukaPrincess Diana. INdlovukazi yaze yapha umgabe isicoco se-knighthood. UQueen Elizabeth wethekelela kobulawayo ekubuyeni kwakhe eZimbabwe ezongena umhlangano womanyano wamazwe ake abuswa ngabeBrithani oweCommonwealth ngomnyaka ka-1991 wetha esinye sezikolo ngegama lakhe eliselokitshini lenkulumane savulwa ngummeli weNgilandi uRichard Dales. Evakatshele ubulawayo uNdlovukazi walala ePalace Hotel kuRoom 44. Namhlanje ibandla lenkonzo ye-Anglican kobulawayo esenzikini yedolobho ivule ugwalo lokuloba amazwi enduduzo. Isililo sizaba ngensuku ezilithumi kodwa zilakho ukwengezwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.